Isahluko 4. Abantu bohlanga lwamaWildness. Phakathi kobumnyama obabusemhlabeni wonke ngaphansi kwamandla kaPapa, isibane seqiniso sasingeke sichithwe kokuphela. Kuzo zonke izizukulwane ezadlula emhlabeni babekhona abantu abakhetha ukufakazela uNkulunkulu. Babambelela eqinisweni lokuthi uKristu nguye ongummeli phakathi kwabantu loNkulunkulu. Njalo baphakamisa iBhayibheli kuphela njengomgomo wempilo. Njalo bahlonipha baphinda bagcina usuku lweSabatha leqiniso. Akulamuntu ozaphinde azi umlando umhlaba olawo ngalaba bantu. Bazakala njengabantu ababefundisa amanga. Le njongo zabo zenziwa sengathi ngezobubi. Lezimo zabo zangcoliswa. Le mibhalo yabo yancindezelwa njalo yatshabalaliswa. Loba kwakunjalo, bema bebambelele eqinisweni. Bema eqinisweni ngazo zonke izikhathi. Bakhetha ukuthi iqiniso libe lilifa abazalitshiyela izizukulwane ezazizalandela. GC 61.1. Imbali yabantu bakaNkulunkulu ngesikhathi sobunyama esalandela ukusuka kwebandla leRoma. Ilotshiwe ezulwini, kodwa ilendawo encane embalini yomhlaba. Ziyingcosana indawo lapho ongayilonda khona imbali yawo. Ngaphandle kwalapho ababebekwa khona amacala, yilabo ababe hlukumeza. Kwakungumthetho weRoma owokuthi kuchithwe bonke ubufakazi obabuveza ukuphikiswa kwemithetho njalo lemfundiso zabo. Konke ababekubona kuphikisana lemfundiso zabo, kungakhathalekile ukuthi kwakungumuntu kumbe kungokokulotshiweyo, kwakudingwa njalo kutshabalaliswe. Ukuboniswa kokuthandabuza kumbe imbuzo eyayiphathelene lamandla emithetho loba imfundiso kaPapa kwakuthathwa njengesizathu esifanele ukuthi umenzi agwetshelwe ukufa, kungakhathalekile ukuthi lowo muntu unothile loba ungumnyanga, lokuthi uphakeme kumbe uphansi. Ibandla leRoma lenza yonke imizamo yokuchitha yonke imbali eyayiveza uchuku lwabo phezu kwalabo ababephikisa imfundiso yebandla. Emhlanganweni eyabizwa nguPapa kwafakwa umthetho wokuthi zonke ingwalo lencwadi lapho okwakulotshwe khona imbali leyi ziphoselwe emalangabini. Kungakabi lendlela balwa kwezingwalo, zazibhalwa ingwalo njalo zazisesimeni esasisenza ukuthi ukugcinwa kwazo kube nzima. Ngaleso sizathu kwakulula ukuthi abathungameli beRoma bafeze injongo yabo. GC 61.2. Alikho lelilodwa ibandla elalingaphansi kwembuso weRoma elayekelwayo ukuthi likholise inkululeko yokulandela umzwangedwa. Nxa uPapa wayesethole amandla okubusa, wenza yonke imizamo yokuthi agcobodise wonke amabandla ayengavumi imfundiso yakhe. Njalo wonke amabandla ngokulandelana kwawo azinikela ngaphansi kwamabandla akhe. GC 62.1. Elizweni laseNgilandi, inkolo yesiKristu yayikhule masinya. Ivangeli elalamukelwe ngabantu baselizweni leli endulo lalingakangcoliswa ngamanga emfundiso yeRoma. Ukuhlukunyezwa okwakulethwe ngababusi ababekhonza izithixo eminyakeni eyayedlule okwakufike endaweni yabo kwakuyisipho esisodwa umbuso weRoma owawusinike amabandla aseNgilandi. AmaKristu amaningi ayevalekele ukuhlukunyezwa okwakusenzakala eNgilandi athola ukuphepha elizweni laseScotland. Ngaleyo ndlela iqiniso lafinyelela elizweni lase-Ireland, njalo kuwo wonke amazwe lawa lamukelwa ngentokozo enkulu. GC 62.2. Nxa abantu bohlango lwama-Saxon basebethumbe ilizwe laseNgilandi, imfundiso yokukhonzwa kwezithixo yaqala ukwanda. Abanqobi laba abazange bakuthande ukulwaya izigqili zabo. Njalo amaKristu abona kungcono ukuthi babalekele ezintabeni lasezihotsheni. Loba kwakunjalo ukukhanya okwakusithele okwesikhatshana kwaqala ukubonakala elizweni laseScotland ngemva kweminyaka elikhulu. Ukukhanya lokhu kwakhula kwaze kwayafika endaweni ezikhatshana. Elizweni lase-Ireland kwenza amadoda afana laboColumba labanye ayesebenza labo abaqoqa amakholwa wonke ayehlakazekile esihlengene sase-Iona. Benza ukuthi leyo ndawo ibe yisigodlo somsebenzi wabo wokuhambisa ivangeli. Phakathi kwabachumayeli laba kwakulomunye owayegcina usuku lweSabatha. Ngale indlela leli qiniso lalethwa ebantwini. Kwakhiwa isikolo endaweni yase-Iona, lapho abevangeli ababephuma khona bengayi kuphela emazweni aseScotland laseNgilandi, kodwa besiya ngitsho laseGermany, eSwitzerland kanye lase-Italy. GC 62.3. Kodwa ibandla laseRoma lalibeke ilihlo lalo elizweni laseNgilandi. Kwakumele kwenziwe imizamo yonke yokuthi ilizwi leli lilethwe ngaphansi kombuso walo. Abavangeli bebandla leRoma baqala ngokuguqula abantu bohlanga lwamaSaxon ababekhonza izithixo. Abachumayeli bebandla leRoma bakwamukela ngenjabulo enkulu izikliwi lezi ezazigcwele ukuzikhukhumeza. Kwaphenduka izinkulungwane zabantu zamukela imfundiso yeRoma. Nxa umsebenzi wabo wawuqhubeka, abathungameli bebandla likapapa njalo lalabo abasebephendukile bahlangana lamaKristu akuleli ilizwe ayekholwa ngokweqiniso. Umehluko omkhulu wabonakala phakathi kwenkolo lezi zombili. AmaKristu lawa ayengabantu ababezehlisa labalungileyo bebonisa isimo esivezwa leBhayibhili kanye lemfundiso yalo, njalo langendlela ababeziphatha ngayo. Kodwa ngakho lunye kodwa ngakolunye uhlangothi abavangeli beRoma babegcwele ukuziphakamisa nokukholwa izinto zokuzibumbela. lokuzi qagisa okufana lokuka papa isithunywa esiphake meyo sase Roma sa sayala ukuthi amaKristu wonke kwakumele amukele ukuthi upapa wayelamandla phezulu komhlaba wonke. Abantu baseNgilandi baphendula ngokuzithoba besisho ukuthi babe lesifiso sokuthanda wonke umuntu. Kodwa upapa wayengalalo ilungelo kumbe abantu amandla wokuba mkhulu ebandleni. Njalo babezimisele ukumnika inhlonipho kuphela efanele ukunikwa bonke abalandeli bakaKristu. Imizamo yokubenza ukuthi bakhonze upapa yenziwa kanengi. Kodwa amakholwa lawa athobekileyo ngenxa yokumangaliswa yikuzigqaja kwezithunywa zikapapa. Anika impendulo yokuthi babengalayo eyinye inkosi efanele ukukhonzwa ngaphandle kukaKristu. Lokhu kwabangela ukuthi umoya kapapa oweqiniso ubonakale. Umthungameli weRoma wakhipha amazwi akhe athi, "Nxa lingafuni ukwemukela abazalwane abalilethela ukuthula, liza kwamukela izitha ezizaletha impi. Nxa lingafuni ukubambana lathi ukuthi sibonise abahlanga lwamaSaxon impilo, lizamukela kibo uswazi lokufa." Lokhu kwakungasikho okwethusela kuphela. Basebenzisa impi lenkohliso phezu kwamakholwa lawo ayekholwa emfundisweni yeBhayibhile. Kwaze kwachitheka amabandla eNgilandi babanjwa ngamandla ukuthi bamukele amandla kapapa. GC 62.4. Endaweni ezinengi akabi ngaphansi kombuso weRoma, kwaqhubeka kulamaqhuqula amaKristu ayekhonza ekhululekile bengakathintwa zimfundiso zamanga ezazilethwe ngupapa. Babephila labantu ababekhonza izithixo, njalo ngokuhamba kwesikhathi baphambanisa ngamaphutha enkolo leyi. Kodwa baqhubeka besebenzisa iBhayibhili njengensika yokukholwa kwabo, njalo babelandela amaqiniso alo amanengi. AmaKristu lawa ayekholwa ukuthi imilayo kaNkulunkulu yayimi kuze kube phakade, njalo balandela isabatha leqiniso elitholakala emlayweni wesine. Amabandla ayelandela inkolo leyi ayetholakala enkabeni yase-Afrika lakuma-Americans ase-Asia. GC 63.1. Kodwa kibo bonke abavimba ukungena kwamabandla kapapa emabandleni abo, abantu ababebiziwe ngokuthi ngama-wilderness babehamba phambili endaweni lapho isihlalo sombuso kapapa esasikhona. Imfundiso yakhe yamanga leyenkohliso yaphikwa ngokuzimisela okukhulu. Okweminyaka eminingi amabandla endaweni yase-Piedmont aqhubeka ezimele wodwa, kodwa ekugcineni isikhathi safika lapho ibandla leRoma elawenza ukuthi alikhothamele. Ngemva kokulwisana lochuku lwebandla, abathungameli bamabandla lawa bagcina bevuma kancane kancane ukuba ngaphansi kwamabandla kaPapa ngoba kwakubonakala sengathi umhlaba wonke wawusumamukele. Lanxa kwakunjalo kwakukhona abanye abayalayo ukuba ngaphansi kwamabandla kaPapa njalo lawa mapristi bakhe. Bazimisela ukuthi babezathembela phambi kaNkulunkulu njalo bagcine imfundiso yeqiniso engelakho ukuziphakamisa. Lokhu kwabangela ukuthi kube lokwehlukana. Labo ababelandela imfundiso yasendulo yeqiniso bafulathela indawo yakibo. Basuka bayaphakamisa ibhakane leqiniso kwezinye izizwe. Abanye babuya endaweni ezisithakeleyo ezintabeni okuyikho lapho abenelisa khona ukuqhubeka bekhonza uNkulunkulu bekhululekile. GC 64.1. Ukholo olwafundiswa ngabantu bohlanga lwama-wilderness olwamakhulu eminyaka kwakwehlukene kakhulu lemfundiso yamanga eyayivela eRoma. Imfundiso yokholo lwabo yayigxile elizwini likaNkulunkulu eliyinsika yeqiniso njalo lesiKristu. Kodwa abantukazana laba ababehleli endaweni zabo ezifihlakeleyo bevalelwe phandle komhlaba wonke njalo ababeqhubeka ngemisebenzi yabo yansuku zonke emasimini abo laphakathi kwezifuyo zabo babengazilethanga bona emaqinisweni lawa ayephikisana lemfundiso yeRoma. Ukukholwa kwabo kwakungasiso isipho esitsha kodwa kwakulilifa ababelitshiyelwe ngabokhokho babo. Balwela ukholo lwebandla lamapostoli, ukholo olwaluke lwanikwa abangcwele, Juda 3. Ibandla elalisenkangala, hashi ababusi ababeziphakamisa ezigodlweni zomhlaba. Leli kwakulibandla likaKristu leqiniso elalizavikela amagugu eqiniso uNkulunkulu ayewanika abantu bakhe ukwenzela ukuthi anikwe umhlaba wonke. GC 64.2. Phakathi kwembangela ezazihamba phambili ezazibangela ukwehlukana phakathi kwebandla leqiniso lebandla leRoma kwakuyindlela iRoma eyayizonda ngayo iSabatha laseBhayibhilini. Njengoba kwakuveziwe esiprofitini ukuthi umbuso kaPapa wanyathelela iqiniso emhlabathini, umlayo kaNkulunkulu wanyathezelwa ethulini waphakanyiswa amasiko lemithetho yabantu. Amabandla ayengaphansi kombuso waseRoma abanjwa ngamabandla ukuthi agcine ngcwele usuku lwangesonto. Phakathi kokukhula kwemfundiso yamanga lokholo lezinto ezingekhoyo, abantu abanengi, ngisho labantu bakaNkulunkulu, baqala ukudideka. Okwabangela ukuthi iningi lamaKristu eqiniso loba babegcina usuku lweSabatha kodwa bakhetha ukungasebenzi ngosuku lwangesonto. Kodwa lokhu akuzange kusuthise abaphathi bebandla leRoma. Abafakanga kuphela umthetho wokuthi usuku lwangesonto kwakumele luhlonitshwe, kodwa batsho ukuthi usuku lweSabatha kwakumele lwephulwe. Njalo baqalekisa ngamazwi anzima labo ababelesibindi sokulinika inhlonipho. Indlela eyodwa yokuthi benelise ukugcina imilayo kaNkulunkulu bekhulekile njalo ngokuthula yayingeye kubalekela lapho umbuso weRoma owawungeke ufinyelele khona. GC 61.1. Abantu bohlanga lwama-wilderness uzwekazi laseYurophu yibo abaqala ukuthola umbhalo oyingcwele. Eminyakeni eminingi kungakafiki imvuselelo basebelalo iBhayibhili elalibhalwe ngolimi lwabo. babelalo iqiniso elalinga cutshaniswanga njalo lokhu kwabenza ukuthi bazondwe kakhulu njalo bahlukunyezwe. Kwakuveza sobala ukuthi ibandla leRoma lalilibandla elehlamukileyo iBhabhiloni echazwa encwadini kaSambulo njalo bafaka impilo zabo engozini bamela lenkohlakalo yalo. Nxa babephakathi kokuhlukunyezwa abanye baxegisa ukholo lwabo. Kancane kancane balahla imfundiso yalo ekhethekileyo kodwa abanye baqhubeka bebambelele eqinisweni. Phakathi kweminyaka yobunyama lokuhlamukela abanye bakhona abantu bohlanga lwama-Waldens abaphika amandla eRoma bayala ukukhonza izithombe besitsho ukuthi kwakuyikukhonza izithixo njalo babegcina isabatha leqiniso ngaphandle kwesiphepho esesabekayo sokuphikiswa baqhubeka bebambelele ekholweni lwabo. Loba nje babegwazwa ngemikhonto njalo betshaywa ngezikhuni ezilomlilo bama benganyikinyeki bamela ilizwi likaNkulunkulu lokuhlonipha kwakhe. GC 65.2. Ezikhathini zonke ezindongeni zezintaba kwakuyindawo yokuphephela yalabo ababehlukunyezwa njalo bencindizelwa. Abantu bohlanga lwama-Waldens labo bathola khonapho indawo yokucatsha lapho isibane seqiniso sagcinwa sivutha phakathi kwesikhathi lesi sobunyama. Kule indawo okweminyaka eyinkulungwane abafakazi beqiniso baqhubeka bebambelele evangelini endala. GC 65.3. UNkulunkulu wayenikele abantu bakhe.
UNkulunkulu wayenikile abantu bakhe ithabanekele elalimangalisa elalifanele ukugcina amaqiniso ababewagcinisiwe. Kulabo ababe thembekile enkangala intaba zaziyisibonelo sobungcwele bukaJehova obungaguqukiyo. Bathungamela amehlo abantwana babo eduze ebudeni bezintaba ezingaguqukiyo ezazibahanqile. Bafundisa ngaye lowo ongaguqukiyo njalo olizwi lakhe limi lokokuphela njengentaba. UNkulunkulu wayedabe intaba wazenza zaba lamandla. Asikho isandla ngaphandle kwesakhe esasingenelisa ukuzisusa endaweni zazo. Ngendlela efanayo wabeka umthetho wakhe oyinsika yombuso wakhe ezulwini. Ngendlela efana ezulwini lasemhlabeni, isandla somuntu singafinyelela abanye abantu sichithe impilo zabo, kodwa isandla esifanayo sasingeke senelise ukuquphula intaba siziphosele olwandle. Ngendlela efanayo sasingeke sitshintshe umthetho kaJehova kumbe sisuse isithembiso esisodwa asithembisa labo abenza intando yakhe. Ekugcineni kwabo umlayo wakhe, inceku zikaNkulunkulu kumele zime ziqine njengezintaba ezingaguqukiyo. GC 66.1. Intaba ezazicecise indawo leyi lezifula ezaziphansi kwazo zaziyibufakazi bamandla kaNkulunkulu. Lesi siqiniseko sesandla sakhe sokuvikela esingahlulekiyo. Izihambi lezi zafunda ukuthanda izibonelo ezingakhulumiyo eziveza ubukhona bukaJehova. Abazange bakhonone ngenxa yobunzima ababehlangana labo, njalo abazange babe lesizungu phakathi kwezintaba ababehlala kizo. Babonga uNkulunkulu ngokuba wayebanike indawo yokuphepha phambi ngolaka locuku lwabantu. Bathokoza ngenxa yenkululeko yabo yokukhonza phambi kwakhe. Ezikhathini ezinye nxa bebexoshaniswa yizitha zabo, babethola ukuvikelwa phakathi kwamandla ezintaba. Phezu kwentaba eziphakemeyo, babehlabela ingoma zokudumisa uNkulunkulu. Njalo amabutho eRoma awazange ayenelise ukuthulisa ingoma zabo zokubonga. GC 62.2. Abalandeli bakaKristu babemsulwa njalo babelungile. Babemlandela ngobuqotho bempilo zabo njalo lokuzimisela. Baqakathekisa imfundiso yeqiniso okwedlula imizi yabo, lomhlabathi, lezihlobo kanye lempilo ngokwayo. Benza yonke imizamo ukuthi bayifundise labancane. Kusukela ebuntwaneni, abantu abatsha babefundiswa ngeBhayibhili njalo lokuthi bahloniphe imilayo kaNkulunkulu. AmaBhayibhili ayemalutshwane ngakho babegcina engqondweni konke okusembhalweni. Abanengi babesenelisa ukutsho ngamakhanda ingxenye ezinde zalokhu okulotshwe eTestamentini elitsha lelidala. Imicabango emayelana loNkulunkulu wayefananiswa lobuhle bendawo ababehlala kuyo, lezibusiso ezithobekileyo zempilo yansuku zonke. Abantwana abancane bafunda ukukhangela kuNkulunkulu njengomuphi wobuhle, lezibusiso njalo lenduduzo. GC 67.1. Abazali loba babethanda abantwana futhi bebanakelela, kodwa babebonisa inhlakanipho ngesinqumo sokuthi babengasoke bebajwayeze ukuthi bazenzele umathanda ekukhuleni kwabo. Phambi kwabo kwakulempilo yokuzinikela lobunzima. Kwesinye isikhathi yayisiba eyokufela iqiniso. Babefundiswa kusukela ebantwaneni ukumela lobunzima, lokulalela, lokuzimela njalo lokwenelisa ukwenza izinqumo bodwa. Bafundiswa ukuhleleka besesebancane, lokunanzelela amazwi aphuma emlonyeni yabo, njalo lokuzwisisa inhlakanipho yokuzithulela lapho owakumele bathule khona. Ilizwi elilodwa elalikhulunywa ngokungananzeleli lalingafaka engozini hayi kuphela lo olukhulumileyo, kodwa izihlobo zakhe, ngoba izitha zabo zazihlala zizingela labo abafundisa ukuthi abantu kwakumele bakhonze bekhululekile. GC 67.2. Abantu bohlanga lwama-wilderness basebedelile njalo bachiya inotho yabo yasemhlabeni ngenxa yeqiniso, njalo ngokubekezela okukhulu babesebenza nzima ukuthi bathole ukudla. Wonke umhlabathi ezintabeni owawulimeka wawulungiswa kahle ukuze uvunde. Lezihotsha lamaqaqa ayengavundanga enziwa ukuthi abe lesivuno esifaneleyo. Isiphatho esihle loba ukulondoloza lokuzidela kwakuyingxenye yemfundo ya abantwana abayamukela njengelifa labo. Bafundiswa ukuthi uNkulunkulu wenza impilo ukuthi ibe yisifundo, njalo lokuthi indingeko zabo zazigcwaliswa kuphela ngokuzisebenzela, lokuqedisisa, lesineke, njalo lokukholwa. Ukufundiswa lokhu kwakunzima njalo kuqeda amandla, kodwa kwakusuthisa, okuyikho okudingwa ngumuntu esimeni sakhe sokuwa. Yiso lesi isikolo uNkulunkulu asinike sona esokufundisa njalo lokusikhulisa. Loba nje abantu abatsha babefundiswa ukusebenza nzima, abazali babo abazange bayekele izifundo ezazihlose ukuthuthukisa ingqondo. Bafundiswa ukuthi wonke amandla avela kuNkulunkulu kumele akhuliswe njalo asetshenziswe emsebenzini wakhe. GC 67.3. Amandla abo ngokuhlambuluka njalo langokuzehlisa kwabo ayengumfanekiso webandla lesikhathi samapostoli. Ngokuphika amandla kapapa, baphakamisa iBhayibhili ngegunya eliphakemeyo elingaguqukiyo. Abafundisi babo babengafuni labapristi beRoma, babengafani labapristi beRoma ababeziphakamisa, kodwa balandela isibonelo senkosi yabo eza hayi ukuthi asetshenzelwe, kodwa ukusebenzela abanye. Belusa izimvu zikaNkulunkulu, baziholela emadlelweni aluhlaza lasemanzini okuphila atholakala elizweni lakhe. Khatshana lezakhiwo lokuzigqaja kwabantu, abantu bakaNkulunkulu babebuthana hatshi emathempelini lezakhiweni ezimangalisayo, kodwa ngaphansi kwemuthunzi yezintaba endongeni, kumbe ngaphansi kwamadwala ngezikhathi ezaziyingozi, bezokuzwa amazwi eqiniso ayevela encekwini zikaKristu. Abafundi babengatshumayeli kuphela ivangeli, kodwa babesethekelela abagulayo, bebuza njalo bephendula imibuzo ebantwini, beqondisa labo ababelahleka, njalo besebenzela ukuxazulula ingxabano lokuletha ukuthula phakathi kwabazalwane, njalo lokuqinisa uthando omunye lokomunye. Ngezikhathi zokuthula babenakelelwe ngeminikelo yabazalwane, kodwa njengoPawuli owayengumenzi wematende, bonke babefundiswa umsebenzi othile owezandla ukwenzela ukuthi benelise ukugcwalisa indingeko zabo nxa sekudingeka. GC 68.1. Abantu abatsha bathola izixwayiso ezazivela kubafundisi babo, loba nje babenikwa ulwazi kuzigaba ezichiyeneyo zempilo. IBhayibhili lalimqoka ekufundeni kwabo. Ivangeli elisencwadini kaMateyu lekaJohane lalifundisa injongo yokuthi libanjwe ngekhanda. Lezinye incwadi ezitholakala eBhayibhilini babesetshenziswa njalo ukuthi baqophele iBhayibhili kwezinye ingwalo. Ezinye ingwalo ababeziloba zazimumethe iBhayibhili lonke, ezinye zazilengxenye, ezinye ezichiyeneyo. Njalo kwakulamazwi ayechasisa amavesi athile eBhayibhilini ayelotshwe yilabo ababesenelisa ukuchaza imibhalo. Yiyo indlela icebo yeqiniso eyayilethwa ngayo loba nje lalifihlwe okwesikhathi eside yilabo ababefisa ukuzinika isikhundla esedlula esikaNkulunkulu. GC 68.2.
Ngokubekezela okukhulu langesineke kwezinye izikhathi bephakathi kwembhalu ezimnyama bekhanyisa ngezibane, umbhalo ongcwele wabhalwa phansi umugca ngomugca, isahluko ngesahluko. Umsebenzi waqhubeka ngale indlela. Intando kaNkulunkulu yakhazimula njengegolide elihlambulukileyo ngaphansi kokuhlupheka okukhulu kwalabo ababephatheke emsebenzini lowo. Lakhazimula lawa lamandla njalo lakhanya ilizwi likaNkulunkulu. Ingilosi ezivela ezulwini zazihlala zihanqe inceku lezi ezazithembekile. GC 69.1. USathane wayesebenzisa amapriesti labopapa ukugqibela umbhalo weqiniso ngaphansi kwezibi zemfundiso zamanga. Kodwa ngendlela emangalisayo iBhayibheli lagcinwa lingaxutshaniswanga ngesikhathi lesi sobunyama kwezakomoya. Lalingelalo uphawu lomuntu kodwa olukaNkulunkulu. Abantu babengadinwa ukwenza imizamo yabo yokuphambula amaqiniso eBhayibheli, njalo lokwenza sengathi kwakulamaqiniso aphikisayo kilo. Kodwa njengomkhumbi elwandle olugubhayo, ilizwi likaNkulunkulu liyehlula zonke iziphepho ezizama ukuligabhela. Njengomgodi wegolide ngaphansi komhlabathi, bonke abalifunayo kumele bazimisele ukuligebha. Linjalo lalo ilizwi likaNkulunkulu. Bonke abafuna ukuthola amaqiniso aligugu kumele bazimisele ukulihlolisisa lokulicubungula, lokuzehlisa njalo lokuthandaza ngazo zonke izikhathi. UNkulunkulu waletha iBhayibheli ukuthi libe lugwalo lwemfundo ebantwini bonke, kusukela ebantwaneni kusiya ebutsheni lasekukhuleni kwabo. Kumele lifundwe ngaso sonke isikhathi. Wanika ilizwi lakhe ukuba liveze isimo sakhe. Wonke amaqiniso amasha ayindlela entsha yokuveza isimo somlobi wawo. Ukufundwa kweBhayibheli kuyindlela eyabekwa ukuthi abantu benelise ukwakha ubudlelwane lomdali wabo, njalo lokubanika ulwazi olucacileyo mayelana lentando yakhe. Liyindlela yokukhulumisana phakathi kukaNkulunkulu labantu. GC 69.2. Loba nje ama-Weldens ayesazi ukuthi ukumesaba uNkulunkulu kwakuyikuqala lokuhlakanipha, babengalibalanga ukuthi kwakuqakathekile ukuthi bathintane lomhlaba, baphinde bazane labantu njalo baphile impilo yokusebenza, njalo leyokuvula ingqondo lemicabango. Abanye abantwana babesuka ezikolo zabo zasezintabeni bethunyelwe ezikolo eziphezulu emadolobheni aseFrance kumbe Italy. Lapho okwakulendawo ebanzi yokufunda lokunanzelela edlula ezintabeni. Intsha leyi eyayithunyelwa endaweni lezi yayihlangana lezilingo lobubi. Lezi sebenzi zikaSathane ezazifundisa abantu amanga axutshaniswe leqiniso. Okwakusenza ukuthi abantu bengananzeleli ukuthi bayadukiswa. Kodwa imfundiso abayithole kusukela ebuntwaneni babo yayenzelwe ukubalungiselela izehlakalo ezifana lalezi. GC 69.3. Ezikolweni ababehamba kuzo kwakungamelanga batshele loba ngubani imfihlo yalapho ababevela khona. Izembatho zabo zazithungwe ngendlela yokuthi
babe senelisa ukufihla igugu labo eliyingxenye yombhalo ongcwele. Izithelo lezi zomsebenzi wezinyanga leminyaka babehamba lazo ngazo zonke izikhathi ukwenzela ukuthi nxa kwakuvuleka amathuba bachumayezwe labo ababezimisele ukuzwa iqiniso. Kusukela ezizandleni zabazali babo, abantwana laba, abantwana bamaWalgens, babefundiswa ukuthi benelise ukwenza umsebenzi lowo nxa basebehlangene lawo. Abantu abanengi baphenduka bahlanganyelana labo enkolweni yeqiniso ezikolo eziphezulu. Kodwa abaphakathi, abaphathi bebandla lamapriesti benza ngeze imizamo yokudingisisa ukuthi imfundiso leyi ababeyizonda kangaka yayiyize lobani. GC 70.1. Umoya kaKristu ngumoya wokuhambisa ivangeli. Isithelo sokuqala senhliziyo eguqukileyo ngesokusebenzela ukuletha abanye kumsindisi. Yiwo umoya ofanayo owawuhola amaKristu ohlangu lwamaWalgens. Babenanzelela ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuthi benze okwedlula umsebenzi wokuvikela iqiniso lemfundiso eqotho ebandleni, emabandleni abo kuphela. Kwakufanele babe yizibane ezikhanyayo kulabo ababehlangana labo, ababesemnyameni. Ngamandla kaNkulunkulu baqamule amajogwe obunyama ayefakwe libandla leRoma. Abafundisi babo babefundiswe ukuthi kwakufanele babe ngabavangeli. Wonke umuntu owayefuna ukuba ngumfundisi kwakumele abe ngumvangeli kuqala. Omunye lomunye wakudingela ukuthi aqale asebenze okweminyaka emithathu endaweni lapho ivangeli elalingakafinyeleli khona, engakathungameli ibandla ekhaya. Umsebenzi lowu owawudinga ukuzidela ekuqaleni wawuyindlela enhle yokulungiselela abafundisi umsebenzi wobunzima owawuphambi kwabo. Abantu abatsha ababegcotshwa besiba ngabafundisi babengaboni ikusasa elalilenotho yasemhlabeni phambi kwabo, kodwa babenanzelela ubunzima obabuphambi kwabo, njalo kwezinye izikhathi kwakusitsho ukufela iqiniso. Abavangeli babethunyelwe bebabili njengokufundisa kukaJesu nxa wayethumela abafundi bakhe. Wonke umuntu omutsha wayehamba lomuntu omdala wayelesikhathi esenza umsebenzi lowo, njalo kwakusemahlombeni akhe ukuthi afundise intsha ayehamba layo umsebenzi wokuvangeli. Izisebenzi lezi zazingahlali zihamba ndawonye, kodwa babehlangana ngesikhathi somkhuleko beqinisana ekukholweni. GC 70:2. Ukuveza sobala umsebenzi wabo kwakuzawaletha ukwehlulwa. Ngakho-ke umsebenzi wabo wawuyimfihlo lapho ababehamba khona. Bonke abafundisi babelomsebenzi wezandla othile ababewenza, njalo lokhu kwabanika amathuba okuvangela ngaphansi kwemisebenzi ababeyenza. Ezikhathini eziningi babesenza umsebenzi wokuthengisa. Babethwala amalembu lezigqoko ezazingatholakali lula, njalo babesamukelwa njengabantu abathengisayo ngoba bengeke bamukelwe nxa babesiza njengabachumayeli. Ngaso zonke izikhathi inhliziyo zabo zaziphakanyiselwe kuNkulunkulu, becela ukuthi abanike inhlakanipho yokuveza iqiniso elalisedlula igolide lesiliva. Babehamba bethwele iBhayibheli endaweni efihlakeleyo. Kwesinye isikhathi liphelele kumbe ingxenye yalo. Nxa amathuba ayevuleka, babefundisa abantu ababethenga lokhu ababekuthengisa. Ezikhathini eziningi abantu babehlangana leqiniso ngale indlela. Njalo babechiya imbhalo kulabo ababevula inhliziyo zabo. GC 71.1. Umsebenzi wabavangeli laba wawuqalisa ezintabeni lasezihotsheni ababehlala kuzo, kodwa wawuphumelela ngaphandle usiya endaweni ezikhatshana. Ngezembatho ezidabukileyo njalo lokuswela izicathulo njengomfundisi wabo, badlula emadolobheni amakhulu njalo bengena endaweni ezazikhatshana kakhulu. Endaweni zonke babehlanyela inhlanyelo yeqiniso. Amabandla amila endleleni ababehamba kuzo, njalo legazi labameli beqiniso laba ngofakazi. Mhla uJesu ebuya kuzobasobala inani labantu elaphendulwa ngokusebenza kwenceku lezi, ngendlela efihlekileyo engananzelekiyo njalo ngokuthula, ilizwi likaNkulunkulu langena emzini yamaKristu njalo lamukelwa ngenhliziyo ezimhlophe. GC 71.2. Ebantwini bohlanga lwamaWaldens, ilizwi likaNkulunkulu laliphakeme okwedlula ugwalo nje oluchaza lokhu abantu okumele bakwenze phambi kwenkosi, kodwa laliveza ukuhlupheka kanye lenkazimulo eyayiza kuza. Bakukholwa ukuthi ukuphela kwezinto zonke kwakungekho khatshana. Bazimisela ngemithandazo langenyembezi ukwenza yonke imizamo yokuchumayeza wonke umuntu ngamaqiniso osindiso abasebe watholile. Babona icebo losindiso liveziwe sobala eBhayibhelini, njalo bathola induduzo lethemba kanye lokuthula ekukholweni uJesu. Nxa ukukhanya lokhu kwakukhanyisa engqondweni zabo, kwaletha intokozo enhliziyweni zabo. Bazimisela ukukhanyisela bonke abangaphansi kwemfundiso yamanga ayelethwe nguPapa. GC 72.1. Bananzelela ukuthi ngaphansi kokuthunganyelwa ngupapa labaphristi, izinkulungwane zabantu zazizama ukuvuma izono ngokuzilimaza emzimbeni. Ngenxa yemfundiso yokuthi kwakumele bathembele emsebenzini yabo emihle yenyama, babehlala bekhangelele kibo ukuthi bathole usindiso. Ingqondo zabo zazihlala zikhangele ububi benhliziyo zabo lolaka lukaNkulunkulu lokuthi bakhangele kumsindisi womhlaba wonke. Ngale indlela abantu babeyizigqili ngaphansi kwemfundiso yeRoma, inkulungwane zabantu zazidela imuli zisiyadinga indlela zokuzidela, bezifaka ebuhlungwini, bezila ukudla, bethandaza ubusuku bonke, bezihlaba emzimbeni ngoba babefundisiwe ukuthi yiyo indlela izono ezazizasulwa ngayo empilweni zawo. Babesindwa imicabango yesono, njalo bedliwa yikwesaba ukujeziswa kukaNkulunkulu. Abaningi baqhubeka bephila impilo yokuhlupheka, baze bayangena emathuneni bengatholanga ithemba lokuthethelelwa ababelidinga. GC 72.2.
Ama wellness ayefisa ukufinyelela abantu laba ababela thakazelela isinkwa sokuphila nokubavulela indaba zokuthula ezitholakala ezithembisweni zikaNkulunkulu nokubakhomba kuKristu njengethemba labo elilodwa losindiso. Imfundiso yokuthi imisebenzi emihle yenyama iyamenza abe ngolungileyo umuntu ngemva kokuphula umthetho kaNkulunkulu yayakhiwe phezu kwemfundiso yamanga. Imizamo yokweyama emsebenzini yemnyama yenza ukuthi abantu bakhohlwe uthando lukaNkulunkulu lokuzidela kwakhe. UJesu wafa njengomnikelo wabantu ngoba izono ngeke zamukelwe phambi kukaBaba ngenxa yemisebenzi yazo. Imisebenzi emihle enziwa ngumsindisi owafayo njalo wabuya wavuka iyinsiki yenkolo yesiKristu. Ukweyama kwenhliziyo yomuntu kuKristu lokubambana laye kumele kujule njengendlela inyawo ezibambene ngayo lomzimba kumbe njengogatsha esihlahleni. GC 73.1. Imfundiso yabo yabopapa labapriesta yayibangela ukuthi abantu bakhangele isimo sikaNkulunkulu lesikaKristu njengosomdali oluchuku lobunyama njalo losabekayo. Umsindisi wavezwa phambi kwabantu sengathi wayengelasihawu ebantwini. Ngaleso sizathu bafundisa ukuthi kwakudingeka ukuthi abapristi bahlale bebancengela phambi kwakhe. Labo abasebethole ukukhanya engqondweni zabo bafisa ukuthi bathungamele abanye kuJesu wayengumsindisi wabo olozwelo njalo lothando. Owayehleli evule izandla emelele ukwamukela bonke abavuma ubizo lwakhe. Abasindwayo njalo labakhatheleyo. Bathakazelela ukususa imigoqo eyayifakwe nguSathane eyayivimbela abantu ukuthi beze phambi kukaNkulunkulu bavume izono zabo njalo bathole ukuthethelelwa nokuthula emoyeni wabo. GC 73.2. Abavangeli bamaWaldens benza yonke imizamo yokuveza amaqiniso evangeli kulabo ababevula ingqondo zabo befuna ukwazi iqiniso ngokunanzelela okukhulu. Babekhipha iBhayibhili ezigqokweni zabo. Kwakuletha intokozo enkulu emoyeni wabo nxa babenika ithemba kulabo ababefundiswe ukukhangela uNkulunkulu ngelihlo lalowo ohlala efuna ukujezisa lokuphindisela. Ngokuqhaqhazela langokuhlengezela kwenyembezi esikhathini esinengi aguqe ngamadolo, umvangeli wayevula phambi kwabazalwane bakhe izithembiso eziveza ithemba lezoni elilodwa. Ngale indlela ukukhanya kweqiniso kwangena engqondweni ezazigcwele ubunyama. Iyezi lobunyama lasuswa kwangena ukukhanya lobungcwele enhliziyweni zabantu. Kwakuyinjwayelo ukuthi imigca yeBhayibhili ifundwe iphindwaphindwa. Sengathi lo olaleleyo wayefuna ukuzwisisa ukuthi wayezwe kahle yini. Ikakhulu amazwi lawa ayephindwa kakhulu. Legazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. 1 John 1:7. Njengokubana uMosi waphakamisa inyoka enkangala, kunjalo ke indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa
ukuba ilowo lalowo okholwayo kiyo abe lokuphila okungapheliyo. Johane 3 verse 14 lo 15. GC 73.3. Abantu abanengi baqala ukuphuma phakathi kwenkohliso yemfundiso yebandla leRoma. Bananzelela ukuthi kwakuyize konke okuncengelwa kwesono okwakungenziwa ngumuntu loba ingilosi. Nxa ukukhanya kweqiniso kwakufika engqondweni zabo, babejabula besitsho amazwi athi, uKristu ungumpristi wami, igazi lakhe lingumnikelo wami. Ilathi lakhe liyindawo yami yokuvuma izono. Bazinikela ngokupheleleyo emsebenzini owenziwa nguNkulunkulu. Baphinda amazwi athi, ngaphandle kokukholwa, kakwenzeki ukumthokozisa. AmaHebheru 11 verse 6. Ngoba alikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elinikiweyo ebantwini esingasiliswa ngalo. Imisebenzi 4 verse 12, GC 74.1. Isiqiniseko sokuba khona komsindisi olothando sasibonakala sinzima ukwamukeleka ebantwini abanengi ngenxa yemfundiso ababeyitholile. Babesizwa sengathi basebethulwe imithwalo enzima njalo babelizwa iqiniso leli. Ukukhanya okukhulu kwavulwa phambi kwabo njalo babesizwa sengathi basebefinyelele ezulwini. Babeka izandla zabo kuJesu njalo babeka inyawo zabo zagxila edwaleni elinaphakade. Kodwa ukwesaba ukufa babelakho kwasuswa. Basebesenelisa ukulangenzelela intolongo lokutshaywa nxa kwakusitsho ukuthi lokhu kwakuzaletha udumo kumsindisi wabo. GC 74.2. Endaweni ezifihlakeleyo, ilizwi likaNkulunkulu lalikhitshwa njalo lifundwe. Kwezinye izikhathi phambi komuntu oyedwa, kwezinye izikhathi phambi kwequla labantu elalingazenzele ukukhanya njalo leqiniso. Ezikhathini ezinengi babesenza njalo ubusuku bonke. Kwakusiba kukhulu ukumangala kwabalaleli okwakubangela ukuthi lowo owayebafundisa engame ukubabalela baze bazwisise indaba zosindiso ezihlabusayo. Ezikhathini ezinengi kwakuzwakala amazwi afana lalawa, kambe uNkulunkulu uzawamukela na umnikelo wami? Uzangimomothekela na? Uzangithethelela yini? Impendulo yayifundwa ethi, woza kimi, wozani kimi, lonke elikhatheleyo, lelisindwayo, mina ngizaliphumuza. Mateyu 11 verse 28, GC 74.3. Ukukholwa kwabambelela esithembisweni kwezwakala impendulo yentokozo ethi, akulasidingakali ukuthi siyakhuleka ezithombeni. Akusadingeki ukuthi sihambe uhambo olude sisiya endaweni okuthiwa zingcwele. Ngiyenelisa ukuza kuJesu nginje, ngilesono njalo ngingcolile. Njalo kawuyali umkhuleko wokuzidela. Izono zakho zithethelelwe, lezami, lezono zami zingathethelelwa. GC 75.1. Intokozo enkulu yayigcwala enhliziyweni, njalo ibizo likaNkulunkulu lalidunyiswa ngelizwi lokubonga. Bonke ababesizwa indaba lezi ezimnandi babe buyela ekhaya emakhaya abo besiya kwabela abanye njengokuzwisisa kwabo. Amaqiniso lawa abasebe wazwile njalo lokuthi babe thole indlela yeqiniso leyokuphila. Kwakulamandla amangalisayo ayephuma emazwini wombhalo ongcwele. Ayekhuluma manqamu lenhliziyo zabantu ababe nangazelela. Ukuzwa iqiniso kwakulilizwi likaNkulunkulu njalo laliletha ukuqedisisa ezinhliziyweni zalabo ababelizwa. GC 75.2. Inceku yeqiniso yaqhubeka ngohambo lwayo kodwa ukuzehlisa lokuzimisela njalo lokuziphatha kwakhe kwakusala kuyisimanga lapho ayedlula khona. Ezikhathini eziningi abalaleli bakhe babengabuzi ukuthi wayesiya ngaphi lokuthi wayevela ngaphi. Ekufikeni kwakhe babemangaliswa ngamazwi akhe. Kuthi ekugcineni ngenxa yokujabulela amazwi ayebatshela wona, babecina bekhohlwa lokumbuza. Nxa babemcela ukuthi ahambe labo emzini yabo, impendulo yakhe yayisiba ngeyokuthi kwakumele avakatshele ezinye izimvu zomhlambi ezilahlekileyo. Kambe ngabe bekuyingilosi yezulu na? Babesala bebuza. GC 75.3. Ezikhathini eziningi isithunywa seqiniso sasibonwa kanye kuphela. Wayeqhubeka ngohambo lwakhe esethekelela ezinye indawo. Kwezinye izikhathi wayesiba sendaweni lapho ayephefumula khona umphefumulo wakhe wokugcina entolongweni engaziwayo. Kwezinye izikhathi amathambo akhe ayengofakazi endaweni lapho ayefakazele khona iqiniso. Kodwa amazwi ayewatshiya emuva ayengeke atshabalaliswe. Ayesala esenza umsebenzi wawo enhliziyweni zabantu. Umphumela wakhona obusisekileyo uzabonakala kuphela ngosuku lokwahlulela. GC 75.4. Abavangeli bamaWaldens babethumba umbuso kaSathane okwabangela ukuthi amandla obunyama avuswe azame ezinye indlela zokulwisa iqiniso. Wonke amaqhinga okuhambisa ivangeli eyayikhangelwe nguSathane wenza ukuthi inceku zakhe zibone ingozi yokwamukelwa kweqiniso. Abathungameli bakapapa babona ingozi enkulu eyalethwa yizisebenzi zeqiniso embusweni wabo. Nxa ukukhanya kweqiniso kwakungavunyelwa kufinyelele abantu kungavinjwanga, bananzelela ukuthi iyezi lemfundiso yamanga elembese abantu lalizasuswa. Bananzelela ukuthi ingqondo zabantu zazizadonselwa kuNkulunkulu kuphela, njalo ukukhanya kweqiniso ekugcineni kwakuzatshabalalisa amandla weRoma. GC 76.1. Ukuba khona kwabantu laba ababebambelele enkolweni yebandla lasendulo kwakuyibufakazi obabuhlala buveza ukuhlamuka kwebandla laseRoma. Ngakho-ke lokhu kwenza ukuthi abathungameli bebandla leRoma bebazonde kakhulu njalo bebahlukumeze. Lokwala kwabo kuletha imbalo yonke kubaphathi beRoma kwakulicala elikhulu ababengasole balivume ukuthi liqhubeke. Ibandla leRoma lazimisela ukuthi libatshabalalise embusweni womhlaba. Waqala impi enkulu ezintabeni bathumba imizi yabantu bakaNkulunkulu. Ababulali bethunyelwe ukuthi bebazingele njalo isenzo sokubulawa kuka-Abel olungileyo esenziwa ngumfo wabo uKhayini sasiphindwa nsuku zonke. GC 76.2. Ezikhathini eziningi amasimu abo avundileyo ayetshiywa efana lasenkangala. Imizi yabo lezakhiwo zokukhonza zazibhidlizwa. Indawo yabantu bakaNkulunkulu yayisala iyinkangala kubhidliziwe konke. Ngendlela inyamazana yeganga ebabukhali ngayo nxa ibona igazi. Abathungameli bebandla leRoma labo baba lolaka olukhulu nxa bebona ubuhlungu ababebenza ebantwini bakaNkulunkulu. Iningi lezisebenzi zikaNkulunkulu zazingelwa njengenyamazana ezintabeni lasezihotsheni lapho ababecatshe khona. GC 76.3. Lalingekho icala ababengalibeka phezu kwabo ngoba izimilo zabo zazinsulwa phambi komlayo kaNkulunkulu. Lezitha zabo zazisitsho ukuthi babengabantu abanokuthula njalo abahamba ngokulunga. Icala labo elikhulu lalingelokuthi babesala ukukhonza uNkulunkulu ngokwethemba ngokwentando kaPapa. Ngenxa yaleli icala, wonke amaqhinga okuzwisa ubuhlungu, lawo okwenza uchuku ayephume engqondweni zabantu lasengilosini zikaSathane, wabasebenzisa phezu kwabo. GC 76.4. Nxa ibandla leRoma laselufuna ukubulala bonke, uPapa wabeka umthetho wokuthi abantu laba babengabahlamuki njalo kwakufanele ukuthi babanjwe futhi babulawe. Icala labo lalingasilo lokungathembeki kumbe elokuphakamisa ukuthula emphakathini, kodwa babebekwa icala lokuthi babebonisa isimo sokulunga lobungcwele ngoba befuna ukudukisa izimvu ezazisemhlambini weqiniso. Ngakho-ke uPapa wabeka umthetho wokuthi abantu laba ababi abayisinengiso nxa babesala ukudela ukholo lwabo kwakufanele ukuthi bakhandwe njengenyoka ezilumayo. Wiley's B16CH1. Kambe uPaulo wayekucabanga ukuthi amazwi akhe uzawathola emlindele na? Wayesazi yini ukuthi alotshiwe encwadini zasezulwini njalo uzahlangana lawo ekwahlulelweni na? Njengoba likwenzile komunye walabo abafowethu abancinyane, likwenzile lakimi. Mateyu 25:40. GC 77.1. Umthetho lowo wanika wonke amalunga emabandla amandla wokuthi babulale iqula leli labahlamuki njengomvuzo wokuba kuthaza ukuthi benze umsebenzi lowo wochuku. Babeka umthetho wokuthi babengeke bajeziswe njalo behlulelwe ngezenzo lezi. Banika amabandla okugcina inotho ababengabe beyithethe ngokungekho emthethweni. Njalo bathenjiswa ukuthi izono zokubulala abantu laba zazithethelelwe. Abantu bonke banikwa amandla okuzithathela loba yini eyayingeyama Wildens njalo bazigcinela yonke ngokuthanda kwabo. Amazwi lawo ayebonisa sobala ukuthi ngubani owayengemuva kokufakwa kwawo. Yikuhwapha komgobho hatshi ilizwi likaKristu elizwakala lapha, GC 77.2. Abathungameli bombuso kaPapa abazange bafise ukulandela umthetho kaNkulunkulu, kodwa babeka umthetho wabo njalo bazimisela ukuthi babezahamba ngamandla wonke, babezabamba ngamandla wonke umuntu ukuthi awulandele, ngoba lokhu kwakuyikuthanda kweRoma. Basebenzisa uchuku olwesabekayo. OPapa labapristi abangalunganga benza umsebenzi uSathane ayebanike wona. Uzwelo lwalungasela ndawo enhliziyweni zabo. Umoya ofanayo owabethela uKristu yiwo owabulala labafundi bakhe. Umoya ofanayo owawukuNero nxa wayebulala abathembekileyo ngezinsuku zakhe wawusemsebenzini uzama ukutshabalalisa bonke ababethandwa nguNkulunkulu. GC 77.3. Ukuhlukunyezwa okwehlela abantu laba ababesesaba uNkulunkulu okweminyaka eminingi bakwamukela ngokubekezela langokuzimisela okwaphakamisa umsindisi wabo. Loba nje kwakulempi phambi kwabo lokubulawa ngesihluku okwakuyisabelo sabo, baqhubeka bethumela abavangeli ukuthi bahambise iqiniso phambili. Babezingelwa bebulalwa, kodwa igazi labo lalithelela inhlanyelo eyayihlanyeliwe njalo yayikhula ithele izithelo. Ngale indlela amaWildens afakazela uNkulunkulu okwamakhulu eminyaka ngaphambi kokuzalwa kukaLuther, ngemva kokuhlakazeka endaweni ezehlukeneyo. Bahlanyela inhlanyelo yemvuselelwe eyamila ngesikhathi sikaWycliffe, yakhula ngesikhathi sikaLuther, njalo izaqhutshelwa phambili kuze kuyefika ekupheleni kwesikhathi yilabo abafisa ukuhluphekela konke ngenxa yelizwi likaNkulunkulu lobufakazi bukaJesu Kristu. Isambulo 19, GC 78.1.